Uhulumende wakweZambia ubika ukuthi isidumbu sikaKaunda sikhangelwe ukuba sizathwalelwa ezabelweni ezilitshumi lapho abantu abazakhalela khona umndeni wakhe. Kungeziwa konke lokhu, uzangcwatshwa kuviki yakuqala kuNtulikazi. UKaunda wabusa eleZambia kusukela ngomnyaka ka-1961 kusiyafika umnyaka ka-1991. Wasebenza kakhulu lomoyi uJoshua Nkomo owayekhokhela ibandla leZaphu. Abalwa impi yenkululeko belulongwa kuviyo leZibra kweleZambia bayincoma kakhulu imisebenzi kaKaunda. Baningi abalolongwa ekusebenziseni izikhali bekweleZambia ngesikhathi sempi yenkululeko. Iningi labo babesekela ibandla leZaphu. Kulabanye njalo bagcina besuka kubutho leZibra sebelolongiwe bayangena kweleZanla elaliphansi kwebandla leZanu. Umnumzana Romanyati ngomunye wabaqala ulolongwa eZambia.
Ngiyakhumbula ngisuka lapha ngibaleka befuna ukungiphakejele. Ngasuka lapha ngafika eZambia. Into engayenzayo ngadinga abantu bakaKaunda, abantu beyunithi. Wanginceda kakhulu, wangifaka ebhasini eyayivele incedisa abantu asuke eRhodesia besiye eTanzania.
Unyathi uthi uKaunda waphendla indlela yokusebenzisa izikhali ebambisana no-Abraham Kiwane, uSikhwili Moyo, uThomas Ngwenya, uDumiso Dabengwa labanye.
Wathi sofuna ukubana ngayo abukuke kuliwa la mabhunu lapha. Unkomo esevumela ukubana kube kusilwe la mabhunu, izikhali zingene. Unkomo wathi kuKaunda, kungaba njani Kaunda sesifuna ngilontshe i-armed struggle? Kaunda athi hhayi, ngizakukhangelela kula bantu abavele eZimbabwe lapha kaningi, kodwa ukhona engimthembileyo ongakwenzela kuhle, ngizakutshela ungakhuluma laye. Lamanje uKaunda wamdinga umuntu wamthola, wathola u-Abraham Kiwane. UNkiwane-ke wayesesebenzi osemnika yena, that was 1962. UNkiwane wayesemukela izikhali ezivele eTanganyika. Lezi zikhali zazivele zimabhulwe unkomo wakhe.
Omunye njalo esixoxelaye kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni umnumzana Mark Mbayiwa owalwa impi yenkululeko uthi uKaunda wasebenza kakhulu loba nje abamhlophe babebhomba indawo zonke kweleZambia.
Ukusinceda lanxa kwakunzima kutheni, wayengumuntu esayesilaye esincedisa ngayo yonke into. Ukugcina e-liberation movement inyo elizweni lakhe was not a joke, because abantu beZambia they lost eventually everything. I-Rhodesian government ibomba throughout the day, it made people not to believe in Kaunda.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mkhululi Zulu, laye owalwa impi yenkululeko.
Konjwa kwezinkamba, impilo kankomo ekhuthwa kuliwa sibili, ilizwe lakhe laba yi-battle ground. Amanye ama-president noma lawo kuthiwa ngama-giant bala ukugcina ezinye inhlanganiso zenkululeko. Bathi abafuni ukuthi kulwelwe kumbe abalweli benkululeko belwe besuke emazweni abo. Yena wala kuphela. Lakathi sikhonapha sesizokhunga ngokuthi ukuthi ubani sasonke kuma-trenches bengazange bavume ukuthi bahlale labanye abantu ababesalwela inkululeko njenge-ANC yathatha ekugcineni emuva. Kuthi uKaunda anazange abe le ndaba lo, babetshaya amabhulu kodwa nazange ayekele kwaze kwasekugcineni.
Kukhangelwe ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uza kuya emngcwabeni kaKaunda. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingu-Gibbs Dube.